Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Zibandlela 2022 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo, okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Ikhansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by-elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no-Douglas Mondlova bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging.
Lamabandla ezombusazwe athile athi akasoze ancintise kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka, isithi lokhu yikudlalisa imali. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa noba ukulahlekelwa imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo owaqhamuka emizini eminingi yakoBulawayo wabulala abanye ukuthi iningi lasala ligula, yikho osokwenze kwaphuma linkuthazo ethi umansipala kumele aqakathekise umsebenzi wokuhlolwa kwamanzi asetshenziswa nguzulu. Umnumzana Rodney Jele, ukansila kaward 22, uthi bakhangelele ukulungisa amaphayiphi angasebenziyo kwamanye amalokitshi.
Thina ikakhulu ngikhaya lesigaba sami senkulumane kugoqela lenketha sile project esifuna ukuyiqala lapha esixhaswe khona ngama partners ethu okuthiwa yibulilima sivu works, lapho sikhangelele ukuthi baza replace about 300 water meters, ama meter awangasasebenzi yavuzayo phakathi kwelokithi lenkulumane lelenketha. Njalo sikhangelele ukuthi si replace futhi about 400 ama mains connect cheese yikho esikhanye iproject esikhanyeleleyo khathesi omeli qale khathesi with the partnership futhi ye Africa Aid. So le iproject esiyenza ye project yesibili, iproject yokuqala sifakile ama pipe amacha.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sasemzini weChabalala kwaBulawayo, uthi lokho belokwesaba ukunatha amanzi aphuma empompini loba besithi aselungele ukunatha.
Selokhe kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo edolobheni lakoBulawayo, kunzima sesaba ukunatha amanzi empompi engabiliswanga. Khathesi nxa amanzi lamagetsi engekho, kuyabe sokufanele sithenge amanzi, okuyinto enzima kakhulu esingeke siyikwanise.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi selokitshi leChabalala, uthi ikhansili akumelanga ivale amanzi ngesikhathi lesi sezulu.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo, okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zichaze ukuthi uhlelo lokuvala amanzi okwamahola angamashumi ayisikhombisa yikho okunye okudala ukuthi amanzi abuye elengcekeza ebagulisayo, ngoba kwesinye isikhathi bebona ingcekeza yamasuweji igeleza ndawonye lamanzi abawanathayo. Amakhansila amaningi asekela umbono wokuthi kumele ikhansili iqinise ukuhlola amanzi endaweni zamalaboratory ukuze kungabi lokuqhamuka kweminye imikhuhlane yesihudo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
kulamabandla ezombusazwe yathile athi akasoze ancintise kukhetho lwamabhaya elections oluqhutshwa mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka esithi lokhu yikudlalisa imali khona kuzaqhutshwa ukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo ka-2023. Lawa mabandla aguqela ele-Ideas Party for Democracy, elisanda kubunjwa, ele-NCA, elemthwakazi Republic Party lamanye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebandla le-Ideas Party for Democracy bathi ababoni kulinyathela elokukhalipha ukuqhuba ukhetho ngalomnyaka ngoba sekuyisikhathi sokuba ilizwe lilungiselele ukhetho luka-2023. Ekhuluma lendathela izindaba eHarare namhla, umongameli webandla leli umnumzana Herbert Jamuka uthi kuyamangalisa ukuba kungani lolu khetho lungaqhutshwanga khona ngo-2020 ekuxotshweni kwamalunga edayela ephalamende lamakhansila.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no-Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging. Since 1999 iZANU-PF ayizange yawina i-city yaseHarare. So kwamanje siyakwazi ukuthi i-target ne-agenda yeZANU-PF ngekuwina Harare. So i-by elections sizawinwa nguDouglas Monzora neZANU-PF yabaMnangagwa. So which means ukuthi iHarare ihamba kuZANU-PF.
Umsekeli womkhokheli we-NCA unkosikazi Ingani Mkandla uthi labo njengebandla abayikuphatheka ngoba kungaphazamisa amalungiselelo okhetho luka-2023
kuma-by elections la azaba khona ngenxa yokuthi sibona ngani sikhangela umnotho welizwe lethu lendlela abantu abaphatheke ngayo sibona ngani kuyabe yikudlalisa imali zelizwe kumbe umnotho welizwe ezibhedlela zethu kungela lutho abantu bengayilatshwa lama-clinics ethu kungela lutho kuningi nje singakubala imigwaqo konke kuningi nje singakubala esikukhangeleyo ukuthi leyo mali e-by-election kathesi ingasebenza lezo zinto ngoba ama-elections they are just next year. They are just next year. Kuyabe kungakakwani iminyaka siyenzela ama-by-elections kusakwenziwa ama-elections futhi amanye azaba khona next year. So
abezaphu bona bathi bazangena kukhetho ngoba abantu abasela bameli ngenxa yokuxotshwa wamanye amalunga edayela ephalamende. Lokhu uchaswe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Sincintisa ngoba isisekelo se ngathi iconstitution yelizwe ithi u-democracy uyaphumelela nxa uZulu elaba meli kukhansili lakuparliament. Siyananzelela ukuthi abantu abaselabo abamelelayo ababarepresentayo kudala leparliament lakumakhansili ngenxa ngezizathu eziningi.
Umgcini sihlalo weZANU-PF kobulawayo umnumzana Mnashe Mduta uthi bazanqoba kukhetho.
iZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungalandzelela kakhulu abanyelwe ingxaba ngxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama MP lama councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo uZulu yakunanzelela khonoko. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa.
Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotsha kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeze MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxoshwa i-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora yona eyaphiwa imvumo yokwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho kuviki edluleyo umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolo khetho edale le nomination court lolukhetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka 2020 ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukileyo nesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuqhuba ukhetho lwezikhundla ezasala zingelabantu edale lephalamende lakumakhansili ngomnyaka ka-2020 olwama-by elections. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI 225A 2020 owabunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Matthew Sibanda uthi kuhle ukuba lama-by-elections ngoba besesiside isikhathi bewalindile.
Hayi, ukhetho lube khona, siyakujabulela kuhle lube khona. Njengoba ukhetho luzayenzwa ngendlela ekhululekileyo ebizwa kuthiwa khona i-free election, kungaba kuhle. Njengoba kuzayenzwa ngendlela ekhululekileyo, hayi, asinankinga ngakho ngoba vele bese simangele thina abanye ababathi ukuthi kanti uhulumende bani ukuthi kuzokungazelani awezabameli bazo mhlane isikhathi ezingaka kungahlelwa ngabameli bese kusimangalisa ukuthi uhulumende uthatha nyathela bani ngokuthi izindawo zihlale zingenabameli bazo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi okuqakatheke kuye yikuba lolu khetho luqhutshwe ngokuthula kulandelwa umthetho.
Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lube khona ngokuba kule ndawo eziningi ebezifanele zimelwe ngabantu emakhanselini lasephalamende ezingasamelwanga. Kuyinto engaqondanga leyo elimaza idemokrasi, elimaza ukuhlonishwa komthetho, elimaza njalo abantu. Ngakho-ke ukhetho lufanele lube khona, lungabi khona nje kuphela kodwa lube ngolukhululekileyo oluhambisana lomthetho womhlaba, oluhambisana lesisekelo sombuso selizwe i-constitution. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi izeki ibone ukuthi bonke abantu babhalisile, kodwa ngendlela okungakhona kubonakala ikakhulu abancane kababhalisanga, izeki yabavimbela, okuza kwenza ukuthi ukhetho ngokunjalo lube ngolungakhululekanga. Nxa luvimbela abantu alukhululekanga ukhetho.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena ukhala ngesikhathi ethi abantu abaphiwanga ithuba elihle lokukhankasa.
Ka-elections lawa azaba khona ngibona ngani acindezele amanye amabandla, yeah. Ngoba abangacacanga ukuthi aza kuba khona kumba sazobe abe khona, abantu bebedubekile bezibuza ukuthi kambe angaba khona yini ama-by-elections. Abantu abaningi abakwanisanga ukukhankasa, bekhankasa ukuthi ama-candidates abo anjani angene, ngoba sikhangelele ama-candidates amabandla, sikhangelele nama-candidates a-independent. So ama-by-elections hayi aphiwanga ithuba elihle, aphiwanga isikhathi sokuthi abantu benze bakhankase kulunge bazilungiselele, noma bebekwazi ukuthi akhona bekungani phela asozabe khona.
Umqondisi we-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi abesifazana labasakhulayo kumele baphatheke kukhetho.
Kaza ukuthi abatsha labo mama labo bathathe leli thuba ukuze labo bangene kuzona izisikhundla. Abantu bebefithizelwe kakhulu besilindele sona lesi sikhathi, and abantu kabahambe ngobuningi. Sikhuthaza njalo ukuthi ama-political parties bahloniphe abantu, bachiyane ngodlakela ngalesi sikhathi, ngoba kakhulu ke yikho okwenza ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama besabe ukuthi bangene mhlawumbe bancintise kuzoneze izikhundla.
Waqotshwa edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation unkosazana Helen Mpofu laye uvumelana lo nkosikazi Mupambi.
Ama-by-elections iZANU-PF izakwenza ama-by-elections nxa sikwazi ukuthi isile number eningi yokuriga, njalo bafuna ukutesta i-ground ukuthi lime njani i-ground before 2023. So nxa bengena bepromise abantu izitendi kobulawayo, bethatha izitendi zabantu benikeza abantu, they are trying ukuthi bemobilize abantu ukuthi bengena kuby-election, bethatha ama-students bebarejista ku-same address, bayenzela ukuthi inumber yabo ibe ningi ukwenzela ukuthi betshaye nge-by-election, ukwenzela ukuthi abantu behle bekhalale ukuyavota for 2023 bethi iZANU-PF ihlale iwinile. Yona iyabe iyindlela yokuriga ngayo. Mina ngikhuthaza omama labontanga ukuthi be register bebe banengi ukudlula inumber ukwenzela ukuthi abantu kungabe le rigging bekwanise ukuthi be complain nge exercise ye voter registration ngokuya vota ngokuya register ukwenzela ukuthi sinqobe before 2020.
Usahluko 159 owesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama by elections ngoZibandlela 26 kuyona le inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo. Kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuzaphathwa ukhetho. Ama by elections azaqhutshwa phakathi kwamalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasifica mnemibili 28. Kuthi amakhansila alikhulu lanhlanu 105. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,763 bahlatshwa elesithathu elebooster. Inani lasebehloliwe batholakala beligciwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 224,433. Asebelatshwe basila kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 201,649. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,215. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Lanxa amabandla ezombusazwe amaningi ephakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho, amanye afana leMthwakazi Republic Party athi lokho yikudlala ngesikhathi njalo kasoze angene kulolu khetho. Amabandla athi azancintisa kulolu khetho akhoqela iMDC Alliance leZaphu. Untungamili Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli seZaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sinezatho eziningi ezenza ukuthi singangeni kuma by elections. Ezokuqala, sikhangele indlela vele ama-elections aphathwa ngakhona eZimbabwe. Sikhangele lesikhathi a-announce ngaso, isikhathi esincane kakhulu, kuhle kuthiwe sekulama-election abasomele baye kuma-election. Kanti-ke kunjalo-ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama-political parties isikhathi sokuthi-ke manje siyavula. Abantu bangakampeni abalungiselele ukuze bangene kuma-by elections. Kukhonkuba nje isimemezelo sosola ama-by elections, kodwa-ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kathi-ke sikhangele la ma-COVID restrictions akhona, bekumele ukuthi ma sebeyenzile i-assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampeni. Kube yikho ukusho bethi hhayi abantu bangakampeni ngendlela enje, ngemigomo enje. Bathi-ke ma ukuthi akuvumi futhi ukampeni bemele bakusho ukuthi hhayi noma sizakuya kuma-by elections lawa asize ukukampeni sangena kunjalo, kumele ukuthi ubele i-official announcement. Kodwa bona-ke njengezanu PF senenzempe bebhizi behamba besendaweni ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe ugovernment besenza ama-campaigns yendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufanana lathi nje asilitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Babu Ndlovu, lina limi ngaphi njengezaphu?
Ngibonge baba Nkomo. Hayi, ubaba uMoyo Nyamuzwa Sibili uyayibeki induku ebandla. Thina sizancintisa kulolu khetho. Okuningi okushiwo ngubaba uMoyo siyavumelana lakho and kuliqiniso. Kodwa-ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezi kiwi, izikiwi esikhulu singuZanu PF. Konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uZanu PF athole amathuba mgceke okuthi baphumelele kulolu khetho lezinye iy'nketho ezizolandela. Kodwa-ke Mina sicabanga ukuthi awugila lesikhiwi basinika amathuba okuthi sinqobe mceke kungela muntu ophikisayo. So thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala yomabili eleparlamente lalekhanselini. Ngenye indlela masincintisa sizama ukuthengisela ongathi ukudemonstrator ukuthi indlela izano ekwenza ngakhona asivumelane lakho. Njalo ke asifuna ukubanika i-free ride, i-open church ebantwini baseZimbabwe ukuthi benze intando yabo.
Baba Moyo, ngiphenduke kuwe njengoba lingaphatheki kuma by-elections lawa egalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga enu ukuthi avotele lawo mabandla.
Baba Nkomo, engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasisi ukungena ke sincintise kuma by-elections akhona. Kathi ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphathi ethile kumbe iphathi ethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bobandla lethu abahamba bayayivotela. Kuza kuba kuko kona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi.
Ndlovu, lizancintisa elizweni lonke yini njalo amakhandidezi selilawo selwakhethile?
Baba Nkomo, ukuncintisa sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukubuya kukhongolose wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures. So akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona silungiselela ukuthi ma ukhetho luka-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise isizwe lonke.
Moyo litshile ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi ilokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023, akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuyiqiniso vele ukuthi khona lokho esikhala ngakho kuzabe kukhona. Ngoba vele kwakukhona kusukela ngo-1980 kutholakala uzibuse eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlando wethu asuqophanga kakhulu kuma-election. Ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-secession nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto. Ma kungabe kulokhu kunjalo ngo-2023 ungaqondanga singeni vele. Asoke singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Naso Baba Ndlovu.
Okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombangazwe waseZimbabwe yikuthi siyananzelela ukuthini sihlephuhlephukene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe imbumba izikhiwo esisebenza lazo. Sizothola amathuba okuthi u-MRP abuyalayo labantu bakhe abamsekelayo, uzapho abuye labantu abamsekelayo, labanye babuye labantu abawasekelayo. Mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi izikhiwe zingaqili.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu limzwe lapho ixoxa endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party, umnumzana Velile Moyo, lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lale ingxoxo. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba ulahlekelwa imisebenzi njengoba zisanda inkuthazo zokuthi bakhitshwe emsebenzini. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yokubonga uZulu wesabelo sakwaZulu Natal ngokuvotela ibandla lakhe, umkhokheli we-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema utshe iningi lezalwane zeZimbabwe zithithibele. UMalema ubesaziwa kakhulu ngokulwela ukuvikelwa kwezalwane zakwamanye amazwe ezikwele South Africa, uthe sekuyisikhathi sokuthi indawo eziqatshe abakwamanye amazwe abaningi zethekelelwe.
We are visiting the hospitality industry. Sikhangelele ukuthi zonke indawo zokudlela kuqhatshwe izizalwane zakwele South Africa eziningi.
To tell us how many South Africans are waiting here.
Iningi lezalwane seZimbabwe zithi lokhu kuyabethusa ngoba kusazakala ukuthi lezi ndawo yizo ezilabe Zimbabwe abanengi. Abanye bathi kuba sobala ukuthi abakwamanye amazwe abasemukelwa. Bakhona abanye abathi kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe asezimisele ukusebenzisa izenophobia njengomkhankaso wokuzitholela amavoti ekhethweni luka 2024. Kusukela leSouth Africa lilungiselela ukhetho oluqhutshwe ngolwezi, ziqhubeka zisanda izehlakalo lenkulumo ezikhombisa ukungemukeleki kwezalwane zakwamanye amazwe kungakhathalekeli ukuthi selizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Lo ngumkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton McKenzie, ekhuluma ngesikhathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho.
You are going home, you are going home, you are going home. You can't be legal and come and become a preacher here. We have enough preachers.
Loba uselizweni ngokusemthethweni nxa uzokwenza lathi efenelisa ukwenza, hamba kini.
As a legal foreigner and work a skill that we don't possess here in South Africa.
Le inkulumo yomkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba ayithule ngesikhathi samalungiselelo okhetho.
The failure of our national government to manage our borders is creating a crisis that we cannot remain unresponsive in local government. Action SA will establish a dedicated unit within the Metro Police Department to process any...
Sifuna amapolisa awamadolobho lawo abe lamandla okubopha abangene elizweni kungela mvumo.
Isizalwane seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, uthi eminyakeni edluleyo inkulumo ezifana nalezi yizo eziqubule izenophobia enkulu yedlula lemphefumulo yabantu.
Kungakho nxa abantu okufanele ukuthi ngabe yibo abakhokhela umphakathi sebeyibo abaphuma phambili bekhuluma izinto ezinjengalezi ezingekho zinhle ngabantu bokuza, kwenza ukuthi impilo yabantu bokuza ibonakale isisiba sengcopheni, ikakhulu ngoba silamabandla amatsha aseyakhelwe phezu kwenzondo yabantu bokuza, lamanye ama-organization inhlanganiso ezakhiwe ezinjengabo-Operation Dudula ezakhelwe phezu kwenzondo ebhekiswe ebantwini bokuza.
Abanye bathi okubakhathaza kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho selokhu kuqale lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lusungule umkhankaso omkhulu wokuvimba izalwane zeZimbabwe ezizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu sekukhokhele ekubotshweni kwezinkulungwane zabantu. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ememezela ukuthi amaphemithi ayephiwe izalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezaziselizweni ngokungekho emthethweni asesuliwe. Kodwa-ke emazwini awethulela bezindaba, isiphathamandla se-ofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Melody Chaurura uthi umuthi kuhlonipha imithetho yakwele South Africa ngokugcweleyo.
Zimbabwe strongly believes in nurturing good relations with its neighbors for mutual benefit. Certainly.
Sikhuthaza zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingene kwele South Africa ngendlela ezisemthethweni.
It is Zimbabwe's expectation that people will always use designated crossing points to visit other countries or to return home.
Lezi izehlakalo, inkulumo lezenzo, sezijeningi lezalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi ziphephile yini kumbe zisaselayo imisebenzi. Melistudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesikhudo. Kulamabandla ezombusazwe athile athi akasoze ancintise kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbi tolonyaka. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba kulahlekelwa imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.